Abe Pushaka Girl, Baba Misale, Lichani Soya Wongi, Nesi 24 Academy, Labe Green Earth Waste and Recycling, Ba Chia Espedila Sikangelega. Ukwazana makwazana ndiweni nguye Pushaka Girl, uchaza ngelihlanganiso yakhe.
Singabantu abatsha abale vision, singabantu abatsha abathandayo indawo lapha bakiyo. Sahlala phansi njengeqembo sabonisana ukuthi kungaphi lapho kulesidingo lokuthi singaphathisana kanjani. Sananzelele ukuthi impilo isibhedlele esikhulu lapho abantu abaningi abavela endaweni ezijeneyo abalethwa khona nxa kuyukuthi sebethole iproblem engani inkulu ukhangelane lezempila kahle.
Uyaphambili egcizelela ukuthi inhlanzo yakhe inenhlelo efuna ukuzenzela uZulu.
Siyafisa ukuthi every month kube lento esiyenzayo ebambekayo for our community, ukutshengisela ukuthi lathi siyabona okwenzakalayo phakathi kwethu and sifisa ukuthi isizwe sethu sonke laso sithuthuke njalo sibenefit from us.
Omunye wabatsha bekulumkhankaso ke esibhedlela sempilo ngunkosazana Vivian Moyo uchaza ngabakade bekwenza.
Besincedisa ngokudobha amaphepha, silatsha utshani, lokuklina i-kitchen. Njengabatsha besifuna ukuthi sincedise lathi emphakathini sigcine indawo yethu ihlanzekile noma besingela okuningi, but khonokho okuncane usincedisile ukuthi sikline indawo yethu, sikline isibhedlela sethu.
Okugcizelelwa nkosazana Aletha Nyathi,
sayasuka khonapho saya emawadini sabancedisa ukuklina amaward, sabe sesiyadobha amaphepha phandle around the hospital, safika sasilesha. Sasilabanye abangasibo malunga ePushaka labeNurses 24 engibakhumbula kuhle is Nasqua Talent, Eagle Up, lamanye nje amalunga ama-church ayekhona khona lapha.
Omunye wabaphathi wesibhedlela sempilo sikhuthaza mfundo Solomon Ngwenya ubonge kakhulu usizo abaluphiwe ngabasakhulayo lava.
Awu, siyabonga kakhulu ukudinga lokho okwenziwe ngabatsha. Into enhle ejabulisayo ukuthi siyenze impilo kahle yabantu bethu, sigcine sisebenze kuhle, abatsha labo bengaze batshona besenza into lokho sokuthiwa ngama-drugs, besenza into engancediwe empilweni. So siyabonga kakhulu ukuthi nxa bethatha isikhathi bebuya bezonceda indawo lapho kulezigulane khona ezinjengesibhedlela sempilo ukuthi bakline labo kube kuhle. Siyabonga kakhulu.
Lanxa indikimba yalo nyaka kusuku lwabatsha benyokulisana lezidakamizwa, abasekhulayo bePushaka Girl bathi bakubone kuqakathekile ukuthi baqhube uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kwesibhedlela sempilo ngendlela kutshengisa abanye babo ukuthi kuningi ontanga abangakwenza besamelele ukuthola okokuziphilisa kulokuthatha izidakamizwa kumbe unatha utshwala. Ngimele Studio 7 igama lamu Eze Jesus Banda.